sisekezethen kumanifesto lonje EFF. Tesco akona pana sabuya back ngkhaya. Unfortunately salahlekelwa ngama fighters etwa yi2. Namhlanje I speak ngikhuluma kanje siyancwaba namhlanje sincwaba omunye wethu kodwa hayi kade kungayisikuthi nje usithile ngokuthi kade egula nomunye nje wasithiya lokho zingengozi yemoto. So sikhona sibi la sikuthi sicatshile sikhona and siyakha ama-structures.
Yebo, abantu bakulithule vele sabonakali ukhetho soladlula nakuthatha lokuthathala siyachapha.
Sikhona hayi ngisho abantu kufuze besixolele nje ukuthi hayi kukhona nje okukhona ukuthi into esikuyaphazamisa yona leyo eyama-infighting abe-CCC yiyo ecinga i-overshadow abantu. Abantu abasakhangela ukuthi kulezinye izinto kulezinye inhlelo ezenzakalayo. Thina sibhizi siyakha ama-structures ilizwe lonke. Kade seMondoro the other day and u-SG wethu kade seMasvingo. Next week I think waseVictoria Falls. So siyayenza ama-programs ukuthi thina esingakwenziyo ukuthi sihlabe umkhosi kumbe sithethise sizame ukuthi thina siyenza lokhu senza lokhu. Thina siyakha ama-structures and also thina the fact that siyavuma okunye sikubona kwenziwa ngcono. And njalo siyaku ncoma nasikubona ukuthi whether i-government kumbe ngenye opposition. So thina singani thina asibonakali ngoba abantu bafuna ukubona umuntu othethisayo olwayo okhuluma kubi ngabanye abantu kumbe othethisa i-government. Yibo abantu abakhanya ngani ama-media houses eZimbabwe amanye acover such people. Thina abasikhavi ngoba asithethisi that much.
Ye, kodwa abanye bathi ukuphila kwenu kuveza ukuthi zisebenza kezani?
Hayi, akutsho konoko. Vele abantu abahlala besitsho njalo ngama-elections mina i-CCC labanye bandicampaignile besithi mina ngiyindose iZANU-PF kuyikuthi mina ngizange ngenze i-interview enjalo. Kodwa mina into engayishoyo ukuthi mina amboni kulo ncedo ukuthi nxa amboni into embi ngithethise upresident welizwe. However, put the proposals, even request meeting njengeleader ye-opposition, ngiyefaka ama-position ukuthi hayi president, mina mbone ngani ulahleke lapha lalapha lalapha. Ngoba after my elections azange sibone any one of us ama-leaders kumbe i-opposition eyangisupresident ekhothi yathi hayi kakhethwa ngakuhle.